bakwe edaleni indaba ebondane nomongameli onjengajuwenga indaba evele ikhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona i-judgment yakhona into vele eyadlakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa i-judgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele sigibele yakhulunywa into eqakathekileyo vele ukuthi abantu babekwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomi mina ngikuthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asinye sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isifungo sakhona idale
olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Juwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungakulokwenza yini lesinqumo esathathwayo
antho lapha mfowethu sicala sikhanakhala ukuthi amadale la amangakuhle umahluli abanye abakhethwayo bakhetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abomongameli bezanupf thina yithi kufanele sikhalakhale sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelani lokhetho so mbona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esenqotshiwe edaleni kuyedinga nje okokuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bathiwa uzirecruiter kakwenzakalanga khonokhu sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi mbona ngathi ukhalakhala nje ukuvala iy'gabha zinezandla eziwuzayo
olunye njalo daba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lungaxabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
lokhu phela njengoba institute vele so sengamandlwane udaba nalungena egudwini lapha emthethandaba baqala bakhulume bebodwa omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kuvele sokuthiwa khona uChiwenga othi indaba yakhona yayikhulunywa ngaphandle kwedala out of court umkakhe uMary wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasoze baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwano nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mina ngabayingenela indaba yakhona so njemanje lokhu sokungeke ukukhalakhala nje komuntu onqotshiweyo.